Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisele Zimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazi omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola lasemelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba leNewsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kuredza Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoyi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola lemelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo esikhulumele samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eGeorge Slundika High School okobulawayo ngeviki edlileyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe thina njalo beZimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezisigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi izikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrocery kumbe udinga ipetroli yamabhasi kumbe ubhadala izisebenzi, ukuthi ye-bhenki into evele ihlupha. Yikho ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo, kodwa njengoshutho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku? Ikhona yini imali?
Hayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanka siyaye singatholi amakondi nokuthi hayi la vele yabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebeyivame ukusebenzisa ngokugcina amadola ahambelana nokuthi wona yakuseye khona futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi bafaka kuma-commercial bank yikho akanye ijelangani imali yakhona ngoba yiko phela abaye beyifanele
ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana kwenzakala ngalo yamnyaka abantu abalahlekelwa izimali ezinengi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga
kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke siyohambelana nokuthi imali yakhona ivele iyalikhona ma iyingeni imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-reserve bank nabomthilincube nxa ingazele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana ngikhola kuzathatha isikhathi owakhathesi hhayi abantu balokhu thina lokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eseharare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekhansili yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhansila kaWard 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula bethu esalithumayo ukuthi bebonana naboMinista wabomeya uTom Clark. Uchairperson we Future Water, uchairperson we Engineering, Operator Engineering, bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani idoba lamanzi lakoBulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumasipala wedakoBulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule Glass Block Dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise uBulawayo. Endabeni yamanzi
udaba lolu lina njengomanisipala lalwamukelwa njani?
Kwaba lama-views ayishiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors kodwa-ke umbono wayo ugxume ku-committee committee resolution e-Future Water kwakumele khona ukuthi kuyenze ba-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali the financial impact edamu lona lelo kuzokhangela ke ngento ke ezibamba ngezomthetho the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana lokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bepartne besincedise ukuthi kube lalelo damu kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotsha amanzi suka khonani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kuma-studio ukuthi ifuse ukuthi kathi ingoma ithi so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nakamanzi kagwayisha ngani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhatshana sona esesifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngokokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza, kwezinye indawo-ke kusithi ngama-highline areas lapho kuthi vele singavula amanzi kafike ndawo zikhona indawo ezisemganini kube Nkulumani nase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afakwe khonale la ma-bore.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila gawat 9 gobulawayo. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States. Partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweledi seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesay World Bank, ilesay u-IMF, njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweledi lawo. So uphuma kwe-America kumbe ungaphatheki kwe-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi uphuma kwa-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyakwazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethemba lokuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le America ukuze ivuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo elezana PF uMnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 e-Gaza Strip babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatsha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ngokuthi ngama-terrorists.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu ele-Hamas e-Gaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaseleni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele-Israel ukuthi lingaphungi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga, kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele-Israel lona selibulele abesiPalestina abangaba zinkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300, lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle ewange eJongjian Investments abaxotsha umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayena linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le-Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanikwa one day notice khonapho khona sathi no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi awukhona, sathi oh no problem, sathi saxhuma sabuya ezindlini. After 2 days sothiwa sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-peace job bebhadalwa khonapho khonapho cash in hand. Abanye basuswa wasebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo zatshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem, njengoba lisimiseenza lethu lize lisinike imali zethu masinya masinya. Bathi no problem, kahle senje sirani payroll imali zethu zonke ipayi nama-lift days wakhakhonikkwathi kungene khonapho. Sathi no problem, ayisangenanga yama-lift days le ma-benefits, kwangena imali esayisebenzela I think ithi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakeleyo?
ukuthi namuhla thina besihambe ngale sifuna ukubuza imali zethu. Njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by mail esithi izolo Tuesday zizangena zonke. Thina sathi no problem. Kungayisho njalo, hayi sathona ilanga sithikha amafoni amabhalansi kune akula lutho. Namuhla sathi madoda sihambelini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga and abanye futhi abasebenzayo abangatholanga. Sathi yonto kuyani phanje nangapha sifike impendu le imali le because kelise liyasebenza ngayo imali yakho awukayitholi.
Kugcina sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano athi sikhona bese kubizwe yina umChina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ethi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini and wathi before 31 January yabo and then waphuma wakhama sathi a-a ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe labo ofisini yakho unamchayina lo-HR lalaba ama-witness liyethenana phansi lizwanani ukuthi yikho yini. Baphuma bahamba baphuma kuzabangale then basesenda i-message ku-group lapho esikhona sekuliphethene ukuthi mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31
Umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenze zaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Mpala unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Lukhanya luyaqhubekela phambili kuma-mines amaningi alapha eZimbabwe, especially ama-Chinese companies. Lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa, bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo eliseChina. Ngoba ngapha basibona ngani ku-cheap labor, into enje into eyenza ukuthi thina sizobuhlungu sithona sikhala ngesikhathi esiningi. Into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku-HR lamhlanje emahofisini eJongjian indaba yokuthi ama-HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama-employees bazanikwa nini ama-terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku-SI-152 of 1990 uqiwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema-terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lowo kade abantu bekhala from last year abanye abahambe kumakhisimusi benganikwanga ama-terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa yiko sesilithumela iphepha elithiwa kubazanikwezwa mhlaka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi zohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe i-Labour Act lama-Statutory Instruments. Ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi kayikho kayi-exist. But nasesibabonisa ukuthi no umthetho ka hulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemkhambise emapholiseni ukudimanda isalary yakho umkholo wakho. It's not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.
Umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emeladini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abaningi eFumugwe esabelweni seMathebeleland South.
e diaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 basika la nami njengokunke basika ngalinda i-onsemity sasebenza ke hhayi kwasokufika izinto sezingali ziyancebeka umuntu esehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasekushisa ukuthi hhayi ngizama ukuthi ngile ngithelapho evela khona uma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiwe umumo engiwuthandayo for impilo yami so ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayathi ngiqale ngingahlangana nenkosikazi ngatata elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngimlungise namaphepha ukuthi andilandile phethi amaphepha hhayi athatha isikhathi eside basengithi hhayi wayebesima working asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akho umuzi okuhle kakhulu kwabuya kwazosincedisa abantu ukuvula kanye nokushada kwethu kuthi into esakwenzayo sabona laphana u-Ezra Chisa wayesikile sazibona lathi sesikwi-studio sezenenyezini kwaba kuhle kakhulu.
Kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho sizokuthiwa usulezitolo sulenkomo sulento eziningi akusitshela ngamafishane
ngisiya kulokho ngisadlula kulokho ngisiya nge-step esokugcina yileso esisiqale kathesi isitolo sathola isend esimugo business center ngomnyaka emibili edlulileyo saqala ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqeda ngo-December naloo ka-2023 kodwa nakhona asibhedelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivunyele ukuthi sivule abehent kwabuya bazoinspekta kade hhayi kulungile singavula sasesivula-ke so sibe sibelokhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kwa-February and then kuzova le butcher njalo bayivula ekuqaleni kwa-February. I-cocktail bar isivulekezele ziyaduma sikhuluma njengamanje.
Ye nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa-ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu sitshele ngamafutshane ngakhonapho.
Hayi imisebenzi ibe mningi kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first kwabuya abagebhayo i-foundation kwabuya abalay foundation kwabuya abe-concrete kwaya babuya abatshaya izitima ba-extendana baze bafike ekugcineni abokudedelela kathesibeke ngabe-plastering and then kusazobuya abanye futhi abazofaka ama-electricals ukwenzela ukuthi indawo siyilayithe namafriji wonke asebenze especially awedintsha lapho kuzahlala khona inyawo.
Kuyini ongakutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya?
Kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazitshela ukuthi ekhaya abasaphenduki so kuya ngomuntu kodwa osalesifo sokubuya ekhaya. Ekhaya kuhle kakhulu yebo i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different. Abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakatsha just for especially laba sebehambe isikhathi eside bezovakatsha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya izinto ngale still have something lapha ekhaya ngoba let's say ungabaphetheya for the rest of your life you know mina very difficult ukuthi yithi ngiza-investa everything phetheya ngapha lapho engidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokho esikuzwa ukuthi laba bahamba egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wageuka egoli bazange wabuya ekhaya lokho engakuvumile ngalokho ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngageuka amsisa ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo. Nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile kodwa ake yakwenza ukukhana kunzima kakhulu.
Hayi phosele okugcina khonapho-ke Mpofu.
Abafowethu abazame labo dadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo engabe le ndaba lento ze-politics ungasuki nge-politics khangela i-development kuphela there is a sector eshotayo lapha. I-sector eshotayo ishota ngabantu ababuya bezoinvesta abantu abafana nathi esikhona ngayo iphethe esitholatholayo amaventi angcono kulala khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu beyagethile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo abazame ukuthi besebenze bekhumbule muntu.
Lo ngumnumzana Mehluli Mpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube.